So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 28 Mbimbitho 2024 ngudaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Yazi ukuthi lapha sikwa khona umuntu lwana owayevele esenza umsebenzi wamabhanka okwezinga eliphezulu. Ma engaze agobe egobela imithetho yezanu-PF, imali ibe ngcono iyabiloku ibhidliseka. Kufanele ukuthi asebenzise.
Umnumzana John Mushavano usekhethe ukuba ngusibalukhulu omutsha webhange elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe.
As we celebrate these achievements, we must also recognize that our work is far from over.
Ibhanga elikhulu lamazwe omhlaba ele-World Bank seligqibe uhlelo lokuphathisa kuhlangothi lwezempilakahle eZimbabwe olwe-Results Based Financing. Inkokheli yebandla lama-Republicans lakwele Melika iveze ukudana ngomnumzana Robert F. Kennedy othi uzancintisa ukuba ngomangameli welizwe ezimele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe umnumzana John Mushavano ukuba abe ngusibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe. Umbiko lo wethulwe namuhla ngomphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube othi uMushavano uqala umsebenzi wakhe namuhla njalo uzawugqiba mhla ka-27 Mbimbitho ngomnyaka ka-2029. Umshavani walile ukukhuluma ngodaba lolwesithi usabambekile namuhla sixhumane laye ngolunye usuku. Mnangagwa wenze lokhu ngesikhathi idola elilodwa leMelika lithengwa ngamadola eZimbabwe azinkulungwane ezingamachumi amane i-40,000 emkambo wensitha. Kulabanye abathi umshavano gasoze enelise ukumisa ukugugudeka kwedola leZimbabwe eselingasathengi lutho. Omunye wabo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho kunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
Akuntshintshi lutho nxa yena engumuntu ongakhulumi ngenguquko yemithetho yakhona. Kuyafana nje lokuthi uchashe umuntu ukuthi achayele imota efileyo. Ye, siyazi ukuthi lapha sikwa khona umuntu lwana owayevele esenza umsebenzi wamabhanka okwezinga eliphezulu. Kodwa nxa engaze agobe egobela imithetho yezanu-PF, imali yethu kayisizibe ngcono iyabiloku ibhidliseka. Kufanele ukuthi asebenzise imikhonto lemahawu ayeyisebenzisa esasebenza ebhenki yakhe.
Yes, yabona ukuthi idola leZimbabwe lamhla sikhuluma nje nxa sikhangele umkambo wensitha likuma-42,000 ukuthi kuthengwa ngentengo leyo nxa sikhangele idola leMelika. Kambe ngakuguqula khonokho?
Ukuguqula umumo owemali yeZimbabwe kakusuwe nto oqondane lebhenki kuphela, hhayi lo lesiphala esikhulu seZimbabwe. Kuyafanele ukuthi bahlale phansi wonke umuntu olothando lokuthi imali iguqule, abalungisa izimpahla, abalimayo, abembayo, ingoba esingathi ngesikhiwa i-national productivity yiyo eyenza ukuthi imali igcine. Ukuphuma udinda nje imalumbe angakwenza owakathesi yikukhulula imithetho yakhona esithi ngesikhiwa i-free market economy, ukuliberaliza imithetho isebenza kanjani, imithetho yomsika ovulekileyo esithi i-free market monetary policy. Yikho angakwenza. Okokuqala, kafanelanga adinde enye imali. Okwesibili, ufanele akhweze intengo yokuthatha imali ye-bank, ama-interest rates. Owesithathu, ufanele avule imali eyeZimbabwe ukuze incintisane emsikeni ovulekileyo lama-US dollars esithi khona i-free market monetary policy. Kulalokhu angaphumela ukuthi akwenze. Kodwa njengoba esitsho ukuthi sofuna ukuthi abantu bathale phansi kwenze ukuthi bavumelane ngoba sewuqondane le-national productivity.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezenotho okunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions. ubexoxa lo Gibbs Dube oStudio 7 eHarare. UGibbs Dube uphinde waxoxa ngodaba lunye lomnumzana Japheth Mpofu usomabhizimusi olodumo kobulawayo.
Into khona Dube ukuthi asiproduce eZimbabwe, so sathatha i-economy yethu sisusa sitayileta ku-speculative market instead of producing market. So uyahlangana lamatamatisi esitiridi namatamatisi ethengiswa ibhokisi lamatamatisi yeqa abantu abangu-5 esiyagcina le kucinini amatamatisi ethengiswa nge-$18 wona eqaliswe nge-$5. Yikho khonokho okusibulalayo kasiproduce plaza asilamagetsi anele edrobheni singeke siwavula amafektari lana kobulawayo Dube kungalamanzi aneleyo amagetsi kawakho aneleyo so we are not producing. Yikho ubona kusibanje uhulumente sithi asimeni ngedola yethu leyi kodwa ngasiproducer ngabe kasikho kuwona lo umuntu.
So kumele kwenziweni Mpofu?
Lapho kukhona kumele kube khona kaprovide amanzi ayaneleyo la magetsi ngoba kathi singaze ngikunike $1 million ngithi hambe efactory liyana uzayi ukusebenze 3 hours Dube abantu befuna imali yabo.
Kodwa kuyakho
into esihluphayo kathesi ubuye ngapha eplazini phela ubuye eplazini la ngizalima njani ngifaka amakhabishi ami 10,000 cabbages on the ground amagetsi ehle hambe 2 days engabonakali
ye madoda
sengizafaka i-1 liter yekhabishi.
So lapha Mpofu uthi vela akusebenzeki yikho kujola
hayi kuyasebenzeka as long thina sidimanda ukuthi sikuthole khona lokhu so kathesi kumele ukuthi sizuzeni izinto ezingavala ngoba nxa kungala gates kungala manzi ngamafishane akusebenzeki.
Kodwa abantu njengoba usomabhizimusi lina kumele liyenzeni akule lingazenzela khona yini ukuze thi icine lisenze khonokho
kathesi kunje lapha mna ngiyalima kathesi amanzi andikhuluma lami kathesi ku-Wi-Fi ngilisebenzisa isola ngafaka mina i-50 kVA isola ngafaka kathesi inkomo zami ngafaka i-50 kVA yesola kuyasebenzisa
kodwa wabo kuphuna ngamagesi umlilo wegesi ukuthi ube khona wakhulumende
lofunayo ukuthi ibhatiri yami selifunga ukuthi siyaziphambanisa yetulu selihamba 30 seconds off
yenyakuza siule kucineni khonapho-ke singathi pho idola lisetshenziswe kumbe lisuswe kumele lihlale likhona
idola kalisetshenziswe abantu beproduce.
Umnumzana Japheth Mpofu ngusomabhizimusi olodumo kobulawayo ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 esenyamandlovu eMathabeleland North. Ibanga elikhulu lomhlaba eleWorld Bank seligcibe uhlelo lokuphathisa uhlangothi lwezempilakahle eZimbabwe ole-Results Based Financing RBF. Uhlelo lolube liqhutshwa eZimbabwe kweminyaka elitshumi lantathu. Uhlelo lwe-Results Based Financing RBF olwaqala ngomnyaka ka-2011 lwaphathisa abesifazana abaningi abaswelayo ukuthi benelise ukuthola ezempilakahle ngesikhathi bebeletha njalo lwathuthukisa iholo lezinye izisebenzi zezempilakahle. Uhlelo lolu olwasebenzisa imali edlula izigidi ezingama-60 amadola emelika i-$78 million lwathuthukisa njalo amaklinika ezigabeni ezingama-50 ikakhulu emaphandleni. Ukhokhela inhlelo zeWorld Bank eZimbabwe unkosazana Eneida Fernandez uthe uhlelo lolu luphathise abantu abaningi kakhulu.
Over 1.7 million women receive prenatal care services and RBF supported facilities.
Uhlelo lolu luphumelele kakhulu lwenelisa ukuphathisa abesifazana abedlula isigidi ngesikhathi bezithwele abedlula isigidi lenkulungwane ezilikhulu i-1.1 million benelisa ukubeletha kuhle phansi kwalolu hlelo. Abantwana abayizigidi labo bathola usizo lwemithi yokwenqabela imikhuhlane etshiyeneyo.
Umphathintambo ogatsha lwezempilakahle uDr Douglas Mombeshora ucele ezinye inhlanganiso eziphathisayo ukuthi zingenele ukuze intuthuko elethwe luhlelo lolu iqhubekele phambili.
As we celebrate these achievements, we must also recognize that our work is far from over.
Ngalesi sikhathi sithakazelela umsebenzi owenziweyo, kufanele sinanzelele ukuthi umsebenzi wethu awukapheli. Siqhubekela phambili ngokuqinisa inguquko ebekhona ngenxa yohlelo lwe-results based financing RBF. Ngithanda ukucela abaphathisa ngolwazi lemali ukuthi bengenele ukuze singabuyeli emuva. Ngithanda njalo ukubonga iWorld Bank ngosizo lwayo phansi kwalolu hlelo.
I want to express my profound gratitude to the World Bank.
Unkosikazi Sarapia Dandare oweklinika yeRujeko eHarare uthe uhlelo lolu beluqakatheke kakhulu kuZulu.
Most areas in Zimbabwe, the people cannot afford to pay even the fees that are charged for consultation.
Endaweni esihlala kuzo, abaningi abenelisi ukubhadala imali zokwelatshwa lokuthenga imithi. Ngakho ke uhlelo lweRBF beluphathisa kakhulu uZulu ukuthi athole usizo. Uhlelo lolu lwaphathisa njalo ekuthuthukiseni amakilinika. Kwezinye indawo senelise ukufaka isola, ukuthenga imibheda yezigulane, lokunye okusebenza emakilinika, kanye lokwengezelela inani labongi labongikazi.
It's growing, so RBF came in and it assisted us from the little that we had.
Umgcinisihlalo wekomiti yezempilakahle ephalamende uNomzana Daniel Monekele uthe uhlelo lolu beliphathisa kakhulu kulolu hlangothi. IWorld Bank iphe uhulumende uhlelo lolu izolo okuyinto edanise izisebenzi zezempilakahle ezisebenza loZulu ezithi inani labesifazane abafa bebeletha lilakho ukuqansa. Laloba umphathintambo wezempilakahle uDr. Mombeshora etshele iStudio 7 ukuthi uhulumende uzaqhubekela phambili ngohlelo lolu, ingcwethi zezempilakahle zithi lokhu kungaba yikuqala kokufa kohlangothi lwezempilakahle.
Inkantolo kamantshi eGwanda isikhulule izakhamizi ezingamathuma isithupha loyedwa ezabotshwa mhla ka-7 wenyanga edlulele sethe sayicala lokuzihlalisa emhlabathini kahulumende zingelamvumo. Izakhamizi lezi zazibotshwe zindawonye lezinye izakhamizi ezedlula ikhulu 119 ezakhululwa ngenyanga edluleyo. Izakhamizi lezi zikhulule ngemva kokuba igqwetha lazo uMnumzana Jabulani Mhlanga owenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo likaZulu eZimbabwe Lawyers for Human Rights etshele inkantolo ukuba ubufakazi obulethwe ngabatshutshisi abuvezi ukuthi izakhamizi lezi zilecala. Asenelisanga ukuxoxa lomphathintambo ogadala zokulima uMnumzana Anxious Amasuka njengoba ucingo lwakhe belungadotshwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezombusazwe uMnumzana Nhlanhla Ncube oweFreedom Alliance.
Isinqumo lesi sisibona kuyisinqumo esiqondileyo esihambisana lokuthi abantu kumele bathathe umhlaba bahlale. Manje nxa kuyikuthi kunikwa abantu umhlaba kube sokusithi abantu abathathe umhlaba vele kudala baphinde bawuthathele. Kuyabe sokutshengisa ukuthi kusho ukuthi uhulumende ukuthatha kwakho umhlaba kuvele kungokwepolitika isikho kokuthi khona kusizwe uZulu. Bese sibonga ke inkantolo ukuthi ithi bamsulwa laba abantu yikho vele obekumele ukuthi iwutsho khona lo.
Sibona ukuthi ebantwini bonke abake babotshwa endaweni ezithiyeneyo kukhanya sengathi akula asebetholakale belecala. Lokhu kungabe kusitshoni ke nxa sesikhangela obekusenzakala elizweni konke lokho?
Iye kutshengisa ukuthi vele uhulumende nguye wephula umthetho elizweni. Abantu babambe umthetho kodwa uhulumende nguye owephula umthetho, ngoba khona lokhu ukuthi abantu babe bebotshwa bengenzanga lokho kuyatshengisa ukuthi khona uhulumende uyabahlukumeza abantu, akenzi ngendlela eqondileyo.
Kodwa sizwe uhulumende esithi yena ukubotshwa kwabantu laba akulunganga, esithi hayi uzamisa ukuxotshwa kwabantu endaweni abakade behlezi kuzo.
Ye, uhulumende uluma ephozisa for kancube. Kukhona umuntu othi akuncwebe ungathi uyakhala kube nguye osegijima phambili azokumbambatha. Yikho khona lokho okwenziwa nguhulumende khona lokho. Uhulumende kumele ame eqinisweni. Sizahlala sikutsho vele uMgabe wayethumela abantu babuye bazolitshaya. Uyathi nxa esuka lapho abe aphume ku-TV kumbe ku-radio engumuntu okhuza umsindo kodwa umsindo wakho unuphezwe nguye yikho khona lokho esikubonayo khona sicabanga ukuthi kuzaze kufike lapho uhulumeni njengoba sibhizi simdonsa indlebe simthuka azaze acine elalela khona ukuthi ayekele ukuhlukumeza uzo.
Umnumzana Nhlanhla Ncube ingcwethi yezombusazwe njalo engunobhala jikelelo we-Freedom Alliance ubexoxa ecingweni la Studio 7 eseSouth Africa. Ingcwethi ezicubungulayo zombusazwe zithi akulampawu ezikhomba ukuthi amabandla aphikisayo engasusa elibusayo elezano PF esihlalweni njengalokho okusanda kwenzakala kwele Senegal lapho umholi webandla eliphikisayo umnumzana Bassirou Diomaye Faye anqobe ukukhethwa lokudinga umongameli. Abanye bathi bebethembe ibandla le-TRPC ukuthi linqobe elezano PF kube lombuso omutsha kodwa usathembisi njengoba seliyiziqa ezithile kulandela ukuchiywa ngowayo ngumkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa. Ucubungela lolu daba usithandekile Mhlanga oxoxe lo mnumzana Freedom Morechu umgcini sihlalo ogatsha lwabasakhulayo kubandla lezano PF kobulawayo endawonye lo mnumzana Pasho Sibanda ilunga lehlangothi lwe-TRPC olukhokhelwa ngumnumzana Jameson Timba onguye osungula lingxoxo.
Njengomkhokheli wakwentanga kwi-opposition eZimbabwe kuyasijabulisa ukuthi ilizwe elinjengeSenegal okokuqala likwanisile ukuthi libeke umuntu ongumfana omncane. Isizwe seSenegal sizamile ukumbeka ejele bazama ukubathathela iphathi njengoba lisazi ukuthi iphathi yabo yamiswa. So into enjalo iyasikhuthaza kakhulukazi nxa silinganisa lalokho ongalingezakala kithi lapha ekhaya ukuthi siyatshontshelwa ama-MPs, siyatshontshelwa iphathi, siyatshontshelwa konke but ya.
Litshontshelwa ngobani?
Umuntu yakwazi ukuthi ibandla lezanu-PF yelitshontshela ibandla lethu yilo lasikhipha ephalamende sinabanye singama-MP yilo elibambe amakhosi yilo elibambe izeki lisebenzisa abantu ababehlezi bezithi bona ngabe-TRPC kodwa sisazi ukuthi kabasuke be-TRPC ngoba kuseZimbabwe kuphela ukuthi umuntu uyavuke ukuthi mina ngiyebandla lethu ngakho-ke sengikhipha abantu inkantolo uyazilela umuntu ayezinto enjalo kuseZimbabwe kuphela ukuthi imihlanganiso ebona ngezokhetho amuyela amaphepha abantu ababili besithi bazela ebandleni elifana nayo.
Ingqobe isikuwe mnumzana Mrech.
Nosawubongela kusemigasi ukuthi lesikhethe umuntu omutsha elibutala lazakhonsida i-defeat. So I think into esingathi yinto emangalisayo izinlathi njengeZimbabwe sithola ezilithi emaprezidenti ka-Europe Cup. La mali akhona ngathi esawu-20 langawo lizinto eprezidenti ayo ngabafana abancane nabo. Lathi njenge-ruling party ayisikho ukuthi asifuni abafana abancane. Sikutsho ukuthi abantu abadala balowizo wenithi nangokukhula ukuthi abuphanga kuyafika ichansi yethu futhi kuqhaphe dathi kubuze asilaphendeli lakolokho ngabe isikhathi ngama-MP zalontanga zama-minita zangalontanga ndawoni imzekeliso kazelensi la wangena ngumfana omncane lodwa khangela ama-repetitions akhona sebhukisa wabhukisa abantu amahali e-Ukraine e-experimenta ngelizo solo kwade kutsho ngokabo umkoti lapho basho ukuthi batshontelwa bekeze bathimthini no betshontelwana ngenazabo loyo kanti bamkhethile ngoba olekhathathithi bamkhethile ngoba olombono but okwethu kwalapha athi kuzakala ezimbabwe ulida oposition wakhona bengenambono ubehambe phakathi umuzi kumbe ngabayathinzi yakhe uphinde ebalekile izimbabwe angeke kanti uthembe into enjalo.
Mnumzana Sibanda ungathini ngamazwi kamnumzana Mrech?
Okubalulekileyo abantu kumele ukuthi izani izimbabwe ukubulala i-opposition and lokho abakwenzekile akukho kuhle bakwenza futhi ngo-2018 sebekuphindile futhi ngo-2023 kusiyemnyakeni nalokho kuyabahlutha ukuthi kathi kungani uphonta esuka kuthukuthi izitesima laphana and asemtheli ukuthi kathi kubazihlutha ukuthi uthamisa esuka lapha uyenzani ngoba izanu into yazeke ukubhizisa yikho upresidentihayi thina sihamba ngiyovane kangena ngiyovane alisiboni ukuthi ibulala i-opposition kuphela kodwa ibulala impilo zabantu ibulala isasanentsha ibulala ilizwe ibulala yonke into kubhizi lokho kubona ngenzondo kodwa ebantwini ukuthi hayi izami izibele
nje. Nanso-ke indaba mnumzana Mrech, umnumzana Sibanda uthi wethesa umlando ibandla lezanu p f
bangana bonayo ngabo abantu abangelambono abalamehlo kodwa bengelambono abangamagovu bafuna ukusebenzela izinti zabo bethole izimali besengaba kuthengayo entweni yabo bebengafaki abantu phambili bengafaki izanu p f.
Mnumzana Sibanda, ibandla lakho lingenelisa ukuqoqa abantu ukuthi bengene yini ezitaladeni betshengisele kumbe ukuvota ngobuningi babo bayenze lokho kwenziwe ngabantu beSenegal yini kumbe kulokwesaba eZimbabwe
bazama abakuhulumeni abaphethe ukuthi besakuzalo besethisele bathumba abantu bekhalaba abantu bezele njengoba njengathembisa ngoDisember laphana ngathi uhulumeni ngaqhubeke senza so sizabhikiswa sizangena efredini sengakutho ukuthi kabetha abantu abalinde size ukuthi umongameli Chamisa uthatha ngathi esisangathi utshintsho lukhona lusendleleni bengokutsha isifiso ukuthi sikwenze kungekudala kuyabe kungabantu bezimbabwe bezele ukuyaradeni sibeselebrata bekholisa sesilithethe ilizwe. Ngiyabonga
Mnumzana Mraich, ubona ingani ibandla lezanu PF lingavuma yini ukuthi ngempela linqotshiwe linganqotshwa?
Izanu PF ngenxa yingena ekhethweni ingena ikwazi ukuthi impumela uyiphuma njani. Izanu PF izaqhubeka ibusa, akona ephozishini ezimiseleyo ukuthi ifuna ukubusa okwabo ukudlala amadoda khona ukuthi abakwenzayo. Thina siqhubeka phambili ngokuyakha ilizwe, sibezizweni esiqophe ngomongameli vision 2030 and siyakwazi ukuthi izithembi zezi-akademi yabantu singakhontinua sizifeza ngo-2028 siyayena futhi ama-elections. Intangelo enefutha njengoqhasho so ngikhangela ukuthi ngabanye abantu esiyekuspekta ukuthi bezozijoyina ilandeleeyeinikahle kumele bezijoyina yini ngithini.
Uyakwamukela yini ukunxuswa Mnumzana Sibanda?
Hayi, kusho umthanyelo omuthi kanyela ngizile umthanyelo omdala kungakhathale yini ukuthi umthanyelo omdala wazi amaguma wonke omuvi yebo ye kuthiwa indlela ibuza kwabaphambili but hayi sifuna ukathi iZimbabwe thina eyokuthi loba mzani eyangena kukhathalekile ukuthi unganani ubuwani amaZimbabwe zitshengizeni ndawonye ngaphansi kukapresident Chamisa.
Lo ngumnumzana Phasho Sibanda, ilunga le-CCC kuhlangothi olukhokhelwa ngumnumzana Jameson Timba, obexoxa endawonye lomnumzana Freedom Mureju webandla leZANU-PF lo Sithandekile Mhlanga owe-Studio 7. Kweziphathelane leMelika, inkokheli yebandla lama-Republicans iveze ukudana ngomnumzana Robert F. Kennedy othi uzancintisa ukuba ngumongameli welizwe. UKennedy wayelilunga lebandla lama-Democrats kodwa wasuka nyakenye esithi ufuna ukuncintisa ezimele. Abakhala kakhulu ngokuncintisa kukaKennedy ngabebandla lama-Republicans ngoba uKennedy elembono ehambelana labo. Kodwa abakhona abathi njengoba obelilunga lebandla lama-Democrats uzathathela amavoti umongameli Joe Biden ngoba kulokukhonana kokuba usegugile. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela ezombusazwe omnumzana Mkhululi Ndabambi, saqala ngokumbuza ukuthi ubona uKennedy ethathela uBiden amavoti na.
Uyazi ukuthi abakaTrump labo futhi kande bakhala ngakho khonokho. Kukhanya undodalwana wafuqelwa ukuthi angene ukuthi athathele uBiden amavoti. Kodwa khanya i-exini le isibe yi-boomerang ngoba there's a lot of people who are unhappy ukuthi uTrump uzangena ku-White House elebhagethi enjiyana. Njalo abanye loba bemsupporta, abanye they're tired bathi hayi, we don't need i-turbulence le indoda that he brings. So u-RFK nge-Kennedy name lokuba li-Democrat and lokuba i-free spirit for ukhulumela, you know, free access to ama-recreational drugs and stuff like that, njengomuntu layo vele kuyimpilo yakhe kumbe kwakuyimpilo yakhe. He's supposed to take out a chunk of liberal voters who vote Democrats. But into yakhona kanya abangamthabeli uTrump kanya nguye abaya kuye ku-RFK nguye ngoba nguye ungani ukhuluma into zama-conspiracy ezingazwakaliyo and then esesiba ngumuntu lwana olama morals are loose. As it is, amapandisi athi hayi, it's not a given ukuba uthathele uBiden.
Singabona sebe bathathu ababe bencintisa, kungakusitshoni kumbusazwe welemeli.
Angithi yena uRFK ugijima ngetikiti le elama-Democrat kodwa ngasoze amudle uBiden. I-Democrat ticket izathathwa nguye kuBiden. U-RFK sekuzamele adinge enye indlela kumbe agijime a-third party kumbe a-independent. Ama-voters amaningi by now asedecidile. Amaningi asedecidile. U-Trump nguye olokhe bangumsindo kodwa ama-numbers akhe akakhanyi. Bebe-questiona nje ukuthi ngoba There's been this theory ukuthi Americans love rebels, but they love the underdog. And uTrump ubese kanya engumuntu or under pressure, kanya aniba mpipinisa, he's got 85 cases. So bebe sithi that would turn public sympathy toward him, ukuthi bethi hawu kanti bamenza noTrump. Kodwa akula evidence ukuthi abantu bamzwela.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi ngolandela ezombusazwe leMelika ube khuluma ecingweni leStudio 7 eseIndiana khonapha kweleMelika. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli eliyithumele ngeWhatsApp.
Laba mmeri wa mabanja abusaya babe se follows mabe ti reporti ka nervous mumba ya irongo kona baya kuna nzeleli uti iza nutu yefu ya wina ngukupinya ama election kukala kwa kune phase kwa speed wabe kafumita skola foto kwa start wabe vimba wabanja atuwa kwa chabi wabulala yona le ANC yona manje kocha ama zimbabwa kwele kwele rizwe na aba enzi nchegi se speje na manje South Africa aba wafuni wati ngapo wafuna iza nutu sing abantu bezimbabwe bahlangane balwela lo mbuso loba ukuthi wezani yabonga uma sengakobulawayo phumule badiki
Studio 7 linjani hhayi siyaphila sonke linawo lonke abantu bakithi hhayi akukho okubili sithi sizama ukuthi sibike ezinye izinto nazezisihluphayo la Studio 7 ngiyadinga umntwana okuthiwa ngokwamalondo ubehlalele 7 ukuthi inamba isayazi undini behlalele 7 manje umalondo watshona so umntwana kasimboni nalowo kade ehlala lo malondo asimboni ngoba o-anti bakhe bayakhala bafuna ukubona lo mntwana angazi ukuthi singamthola njani ukuthi unina uyise wakho wayengumalonto wayehlala nojetho e7 sanga ukuthi sihlawuthi phakathi kajohn brandi sozethu esinye sesiutom brandi siyanayo endaweni kakokulo lokuzayo kamandela lapha bayehlalela kompa so ngicela ukuthi lingi-advertisele into ukuze umntwana loku simdinge simthole bona abafowabo abakhala ngayo lobo-anti bakhe ukuze lathi sizwe ukuthi usaphila kahle yini bayehlukana khonapho ukutshona kwalona umfana basangababuya ngobonana lathi asisambonanga ngoba obhuti babakha babadala kwakuthiwa ngusijindi lo kuthiwa ngusabongi lo mkhethwa wonke lawo manga ebazini asitshela sibabayaziyo bona ebazi labo abantu esidinge mina se-13 ku-Rootfield
njani ku-Studio 7 njani siyabonga abantu siyabonga izinta sele ukuthi sike sikhumbuze lamanani governmental organizations aholisa ukuhla ukuthi this time kufanele bethintele abantu emadolobheni ngoba isimo ngathi asikho right lapho ngasikhangele lapho indlala ekhona lapho obulawayo lapha kunzima indlala yamanzi nendlala yokudla abantu abaningi abasebenzi anti industry yavala okobulawayo siyacela ukuthi kubanjelwe amanani governmental bengakuthathi kube ama-projects ezanu ngoba babe sebeholisa nabo cela kube strict CV abantu lonyaka lapho emathawuni kufanele baholiswe la ngoba lingabona izidumbu lonyaka so ndlala le
salibonani ku-Studio 7 salibonani ugumbo lokhuluma edinga ngale kodwa ngisejobeki manje mina nokudana ngezikhulu zethu lezi zezane hhayi bashontsha into yonke ilizwe lisale lingalalutho ngozibhedlela siyahlupheka hhayi aya mina vele akulampilo lapha eZimbabwe la hhayi kusasa kayikho total hhayi laba abantu balesihluku madoda hhayi senzeni njani hhayi laba abadala angazi ukuthi banja abalazwelo abafuna ukungcwaba mpela intsha yonke soka kusela bantu abantwana basephila ngotwala kuphela ngenxa yokuthi abanye abasebenzi.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lani lingathumelela imibono kunombolo ezithi +12024650318. Ku-Live Talk lingakhohlwa uhlelo lulandelayo namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukunanzwa kwenyanga yokugqugquzela intuthuko yabesifazane e-Women's Month. Singakahlukani wathi sikhangela ezinye zendaba ebezikhokhela. Mnumzana John Mashavani usekhethwe ukuba ngusibalukhulu omutsha webhanga elikhulu ele-Reserve Bank of Zimbabwe. Okwanamhlanje sigqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTaboka Ncube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.